Bebekhonona namuhla ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day emathuneni amaqhawe enkulumane kobulawayo lapho obekuleziphathamandla zikahulumende. Bebekhala ngokungatholi imali eyenelayo empentsheni, ukugugudeka komnotho welizwe lokungalungisiswa kahle kwamanye amangcwaba lapho okulele abalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Melina Chitanika uthi umkakhe owabhubha ngomnyaka ka-2018 lokhe engakayakhelwa ilitshe loba abanye sebafakelwa.
Kubuhlungu ngokuthi umuntu wasebenzela ilizwe nxa engasafakelwa. Sahamba bathi bacela ngo-2006, so kufanele siziyefakelwa. Manje ngokuswela kwethu sesiswela ukuthi sithini, sithole abanye mele kubefakelwa thina singakafakelwa.
Unkosikazi Charity Sibanda uthi umkakhe sewafakelwa ilitshe kodwa lokhe engakatholi imali enikwa abafelokazi bamaqhawe eZimbabwe.
Bengithanda ukutsho isifiso sami ngesokuthi labe ngithole i-widow's pension na angikayitholi ngenxa yokuthi wayelama ama-IDs angu-2 into eyakhe yakudala iyo yayisebenzisa ku-pension waze wabhubha. So esebhubhile wanganikwa i-pension ye-army kuphela because wayetshintshile isithupha esiya isikolo bivela intingi.
Unkosikazi Granny Masuku lemuli yakhe bavule emphakathini ilitshe abazakhela lona ethi le mali ayiphiwa nguhulumende incane. Umnumzana Andrew Ndlovu laye usola ukungafakwa kwamatshe nguhulumende.
Yikho khonokho kwenziwe ngasukuma njengomlobi wenkululeko ukuthi ngiye ephalamenti ngiveze konke lokho kwakuyinjongo yezaphu yayikhokhelwa nguJoshua Nkomo. Esifisa ukuthi khona ama-policies abalweli benkululeko labo bonke abantu beZimbabwe aqondiswe, wonke umuntu alinganiswe, kungabi yindlela yokuphathana ngemihlobo kumbe ngokuthi ubani kuliphi bandla.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi baphakathi kokulungisisa uhlupho lwamatshe enkulumane Heroes Acre.
Amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding ye program yama provincial heroes. Bekule problem ye funding but kathesa upresident usithembisile kubantu bazangifana ziyalungiswa kahle. Mbonile ubone laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga bonke ana kathi sokuthengisa sesipushuta amatshe abuye ngapha kwathiwa sathi noma engabhalwanga kabuye azabhalwe khona pha sizame ukuthi sithi meet ilokhuzeni i-backlog which is there. Yes, abantu balemvuma ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and le department ekhangele ngama-heroes.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende.
Hatshi imali ikhona, okufunekayo nje ukuthi laba okumele bakwenze lo msebenzi baqoqakale kuhle bese becela, hayi imali silayo sibili.
Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu namuhla ebezithe gwaqa emathuneni amaqhawe kobulawayo, abanye bezobeka amaluba emathuneni ezihlobo zabo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube uhlole ibutho ebelikule indawo wabala umbiko kamongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa. Iningi elingene umkhosi wanamuhla lijabuliswe ngemidlalo ehlukeneyo lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.